Iningi lithi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uzaba ngcono. Njalo lo hulumende enelise ukufeza izikhalazo zababalisi kanye labodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokulithola ngemali yedola leMelika. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yezimstats isanda ukwethula umbiko otshengisa ukuthi umnotho welizwe wehle ngesilinganiso sokwedlula kancane ichumi ekhulwini i-10.16% kunyanga ezilichumi lambili ezedluleyo. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kuchera uchasisa ngalokhu.
Kutshengisa ukuthi kulenkinga kumnotho wethu. Okwenze ukuthi inflation ibe khona ikukhwela kwentengo kumbe kwempahla esetshenziswa ngabantu on a daily basis. So into ezinjengama basics usakhumbula ukuthi isinkwa sesi-$0.45 amafutha we-cooking oil aseku-$7 nxa ungamathola kodwa emsika wensitha aku-$10. So into ezinjengalezo yizo ezikhwezi inflation ukukhwela kwentengo ngendlela le yokuthi abantu sebesebenzisa imali eziningi ukuthi bazuze abangafuni ukuthi bakusebenzise langa ngelanga.
Iningi eligoqela umnumzana Neva Nyahunzwi owenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lithi akusomlando walo ukuthi uhulumende uyithatha ngaphi imali, yena kufanele ethule inhlelo eziza kwenza impilo ibe ngcono.
Lokho esikufuna thina ukuthi kona nxa bengafuni ukuthi kona sekhole ngama-US kumele izinto zonke lezi ezibiza ama-US dollars kathesi siyahamba kuma-private doctors bayafuna ama-US dollars. And uMinister of Finance ngokwakhe uMthuli Ncube uthe yena singa-importa izimota kumbe singathenga ezinye izinto outside nxa sesidiklea laphana kumele sisebenzise either ama-rands lama-US thina sithe siyathola ngaphi thina lokho sihola ama-RDGs. Kesi ama-teachers banikwe kuthiwa kona yi-bonus but ikiti leyi kayiso bonus. Indaba sebekhiphile i-housing le-transport allowance. Mina lapha emathebeleni nothi beyile more than 21 ama-teachers abangazuzanga i-bonus and i-reason yokuthi kona indaba engazuzanga i-bonus asiyitholanga and laba abayizuzileyo i-bonus leyi ayikwananga. Bakhiphile i-housing le-transport allowance iyafunakala. Kola manani mandaliseni zivele kuningi. U-Secretary General u-Raymond Majori wanika u-president incwadi elama ilesikhalazo ezababalisi.
Umnumzana Kuchera uthi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uza kuba ngcono kunsuku ezilandelayo.
Awukhanye ukuthi izabuyela emuva, ngibona njengani izaqonga ngoba is a result of ukungasebenzi kwe-economy yethu. So khathesi uyabona ukuthi silama queues amaningi awe-fuel. Inflation sayibona iqonga ngoba abantu bayabekhweza intengo. Nxa amafutha ezimota engakhwela intengo yawo uyabona ukuthi it will have esingathi yi-ripple effect, into zonke ziyalandela ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota. So angibona ukuthi khathesi for the next 2 or 3 months kuzalunga. Ngibona njengani inflation izaqhubeka ikhwela until sesibonile ukuthi into ezinjenge-fuel sezikhona.
Lanxa uhulumende esithi ulamacebo okuvuselela umnotho welizwe agoqela olwe-Transitional Stabilization Program, iningi lithi kusobala ukuthi awancedi ngoba ilizwe lingelamafekithali njalo lingazikhandeli impahla ezingaletha imali yakwamanye amazwe kanye lemisebenzi elizweni.